soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations. Abanye besola ubukhulu bequla ahambelalo.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, a so kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngowegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi,
umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucunula abanye abathi uyaziqhenya ukuba ibandla lakhe alilangatsha.
La yena uChamisa wesaba ukuthi bazomncintisa, bangamncintisa, wesaba ukuthi bazomenza lokhu abamenza khona ngesikhathi encintisana noDouglas Monzoro. Ngoba siyazi
abanye sebephila impilo elukhuni kulandela ukuthengisa izindlu lemota zabo bebhadaliswa ngabathi bayabaphathisa ukuya kwele Bhilithane ukuyadinga umsebenzi.
Vele ungavele ukuze umuntu esethibhadala 10,000 wena ohluthi hhayi leyibhekile uza kubhadalisa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift edoing wena anti lapha la uzama ukukunceda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations, abanye besola iqula ahambelalo. Umnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamazwe omhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika, ngoba enye inkokheli yamazwe angentshonalanga ibikwa ibingafuni ukuhlangana laye ngoba engakhethwanga ngokusemthethweni kukhetho olusanda kwedlula. Ahlangane labo babalisa umongameli Filipe Nyusi wele Mozambique, owe Angola njalo ngumgcini isihlalo weSADC umnumzana Joao Lourenco Lohage Geingob wale Namibia. Abanye abakade bekuqula likamongameli Mnangagwa abaziwa ukuthi bahambe ukuyakwenzani. Iqula leli ligoqela abomnumzana Frederick Shaba, Mthuli Ncube, Paul Mavima, George Jaramba, Nick Mangwana labanye. Abanye njalo ngabasola amalanga umongameli Mnangagwa ahlale ngawo kusukela ngolwesithathu lwangeviki edluleyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhambo lukaMnangagwa luphumelele kakhulu ngoba ixoxisane labo somabhizimusi bakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai olilunga njalo lebandla le-CCC.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, a so kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngowegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi, abantu bayalo ukuvotela yena lowo baba, and then ukuhamba kwabo e-United Nations equla lona lelo bebezihambela nje as representatives zezanu-PF, ngoba siyakwazi ukuthi i-SADC, EU, AU, lamanye amazwe lokhu bekhulu uma ukuthi kumele uhlalwe phansi ukukhulume ngokuthi indaba ye-elections angayenziwanga kahle eZimbabwe ihamba kuhle. Siyakwazi ukuthi abantu bebebuye lapha besithi baya ku-United Nations begcwele phambi endizemchineni akade belonile from one company ethiwa yi-Comulax. Kuthiwa izimali eziphuma khonapho is probably $1 million per day ukuthi indizamchina yona leyo ibuye lo baba uMnangagwa laqula lakhe. So okwakathesi singakhangela njengabantu beZimbabwe sibambane njengabantu abanye okwakukhulunywa ngubaba uDr. Nkomo uChipo Chiketa owakanyongono ukuthi hayi, iZimbabwe is one people, sonke kumele sibambane sibone ukuthi abantu laba baqamba amanga all the time uzezwa sebe sola ama western countries but hayi lokhu vele abayenzi ngama anti imperialist ACCC isetshenziswa njenge regime change konke kungamanga but ukhangela izikhwama zabo zigcwele ama US dollar icurrency yeZimbabwe iUS dollar khonapho bona abakhulumi mase sibuza khonoko mabe sithi bona look east policy iyasebenza kanti indaba kokungasetshenziswa ama ruble Russia lama yuan China ama rupi but bakhuluma ngokuthi western countries are bad
ngokubona kwakho abantu kade bemele behambe kuqulaleli ubona bengabantu abengatsha ziphi zikahulumende njalo ubona ngani bebengaphathisa ngandlela ziphi kulalabo abesizwayo ukuthi bahambe
i-meeting le United Nations ubaba uMnangagwa could have sent an emissary onjengo foreign minister o ambassador o representayo ilizwe leZimbabwe ukuthi amkhulumele ispeech sona esakhe ukuthi babe le engagement bakhulume ukuthi izinto kumele zihambe kuhle in the near future ngoba siyakwazi ukuthi iZimbabwe is very important in Southern Africa in terms of the geographical positioning silabantu abafundileyo and kodwa we have an abundance of unemployment nebathi amanyama statistics akhuluma nge 90% okungela msebenzi so it's very wise ukuthi balethe the technocrats abazakhuluma ngokulungisa ilizwe lethu sizezwa sebekhuluma sebefika ekhaya ukuthi hayi ama sanctions are wrong what but into ekhona is ukuthi abantu laba abakhuluma inqondo niso sibona ngequlelo elibuyile eUnited Nations ukuthi vele bebezosebenzisa izimali zegazi labantu beZimbabwe blood sweat and tears kodwa bangaphenduka ekhaya sebekhala sebesithi hey west wrong lock la lock so hayi kumele silungise our affairs in Zimbabwe and sizacela lathi ukuthi omakhelwane bethu oAngola oZambia Botswana South Africa sizuba bo Ramaphosa la ngathi yathinta indaba yangkhona sizuba bombeke ekhuluma ngakho
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla lesi-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 engapha kwele Melika e-Ohio. Umkhokheli webandla le-CCC ophakathi kokuxoxisana labalandeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa uthi uphakathi kokukhulumisana labasekeli bake elizweni jikelele uthi ukungabi lengatsha zebandla kubangele ukuthi ibandla leZanu PF lehluleke ukungenisa impehla ibandla leCCC lenelise ukuvimba ibandla leZanu PF ukuthi lithole inani lamalunga edalela eParliamente angenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe i-2/3 majority lanxa lingela lezongatsha ama-structures uChamisa uthi ukungabi lengatsha lezi kubangele ukuthi ibandla leZanu PF lizithole libhekane lebandla elingacaci isimo salo kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Sununkuli Mbongolwane uthi sokumele ibandla le-CCC lenze umhlangano we-Congress kukhethwe inkokheli ngoba lokhu kungabangela ukuthi linganqobi kukhetho oluzayo lingaqhubeka lingelangatsha
uChamisa ukuthi athi yena abayi kuya ku-Congress yokukhetha ubukhokheli ngoba esithi wesaba ukuthi kuzongena impehla ebandleni lakhe kubonisa ke sobala ukuthi oChamisa laba abayisibo abafuna ukuthi bakhulule abantu obabuse ngentando yeningi oChamisa babusa lokhana esingathi thina ngokuthi ngontando kayiphikiswa uChamisa ungontando kayiphikiswa so uyesaba ukuthi kungayiwa kukhetho kukhethwe ingatsha ezibusayo phakathi kwebandla lakhe la yena uChamisa uyesaba ukuthi bazomncintisa bangamncintisa uyesaba ukuthi bazomenza lokhana bamenza khona ngesikhathi encintisana noDouglas Monzoro ngoba siyazi ukuthi uChamisa last time beze beye ku-Congress wadliwa, wadliwa uDouglas Monzolo. Yiyo nje into elokuyisekhanda lake. Wesaba ukuthi kuzenzakala into enjalo. Kodwa thina akusimangazi lokhu ngoba siyazi nje ukuthi uChamisa vele ayikho indaba yakhe. Usesesaba nje ukuthi uyazi ukuthi vele sokuphelile ngaye. Ubukhokheli bakhe phakathi kwebandla lakhe vele sobuza hlangana le mpikisano enye ayesaba ukuhlangana nayo manje. So siyazi nje ukuthi wena uphelile ngoChamisa.
Abanye bathi kukungabi lengatsha kumbe ama structures kungaba kungenye yembangela yokuthi ibandla lingayenzi kahle kukhetho. Ukubona njani wena?
Yeah, vele uChamisa ukuthi adliwe kuma election kwakuvele kusobala. Sasikubonile kudala thina abanye ukuthi hayi uzadliwa ngoba ingatsha lezi ezephathi nxa ungalazo kwehluleka ukuthi ube nabantu abakubhekele ibandla lakho kuzo zonke indawo. Siyakwazi ukuthi uChamisa azange afake abantu ababekhangela ukhetho kuzo zonke indawo. Siyazi ukuthi ama polling stations ayemaningi and yena akafakanga abantu kuyo yonke indawo. So wenza bafaka njani ngalazi ngathi. So siyakwazi ke lokho ukuthi yiko kwenza ukuthi adliwe ngoba we vele engakulungiselanga lelo khetho. Izanto ziyayilungela ukhetho yayila abantu kuzo zonke indawo. UChamisa wayengelakho konke lokho. UChamisa usebonise sobala abantu baseZimbabwe ukuthi hayi yena uzibhekele yena kuphela akabhekanga ukuthi yena akhulule abantu beZimbabwe kulokho abakuzwayo ngenxa yama sanctions la enzelwa abantu baseZimbabwe. UChamisa okwakhe nje ukuthi yena athathe imali afake esikhwameni abantu besale belokhu belethemba becabanga ukuthi uzatshintsha uhulumente. Kangeke atshintshe lutho uChamisa. Siyawubona ukuthi njengoba kunje vele yena uChamisa kangeke abuyele emuva athi uya hlolisisa ukuthi abone ukuthi wadliwa kanjani ngoba engenazo ingatsha ezizafika ukuthi kule constituency kwahamba kanje, kule iwadi kwahamba kanje ngoba ubenganazo impawu ingatsha zonke kulezo ndawo. So sokusitsho ke ukuthi kwena kwakuvele kubhaliwe nje abantu bengakuboni kodwa kubhaliwe nje emdulini ukuthi uChamisa uzadliwa ngoba engakulungiselanga lolu khetho.
Hello ke ngumnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukugudeka kwezomnotho sokubangele ukuthi iningi lezalwane zeZimbabwe ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Iningi lazo zilubhekisa kweleBhilithane ukuyasebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama recruitment agencies ukuzosebenza kwezempilakahle zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka ukuzinakekela. Kodwa ezinye izizalwane zizithola sezibhekane lobunzima ngemva kokuthengisa impahla ebalisa indlu lemota ukuze zithole itikiti lokuya khonale njalo lokubhadalela indleko zokuthi ziyeqatshwa. Intatheli izindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekweleBhilithane.
Iningi labafuna ukuya phetheya selilahlekelwe izimali ezisebekayo ziqilwa izigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhathi bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi. Abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu imota lokunye bebhadala abameli babaqhathi laba. UBongincube wathengisa konke lakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBrithani ekupheleni ngomnyaka ophelileyo ukhala ezimathonzi.
From December eloke excuse after excuse vele udlale ngathi kakhulu kakhulu. Isikhathi sichithile ama documents aza expire yazi nini yazi masahlala phansi sikhulume nje indaba ze Caroline zinde kakhulu.
Omunye odlwe imali laye uzama ukuye eBrithani nguJane Phiri owakhuluma loNunu wayesithi umele abaqhathi.
Ngaqala ngikhuluma loNunu. UNunu wasesithi yena uzongithulela umsebenzi so ngimthulele ama documents ane wonke and then ngibeke le mali engange 3000 pounds and then ngakwenza lokho ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks and then ngokuya kwesikhathi ifoni kaNunu yayingasangeni. Ngihlale nithembisa ukuthi uzobhadala next week from April uze uzofika manje.
Studio 7 ixhumane loNunu osehlala eBrithani okuthiwa umele abaqhathi yena uthi cha kasange adle imali yomuntu. Uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo njalo yena wazibuyela yedwa kulelo.
I used to apply, I got 4 offers ngazikhethela mina engangifuna ukuhamba ngayo and ngithethe ngikhethile I did refer nga refer, but ukuthi kwahamba njani sebephanana imali. I was not there, I was not part of it, and I'm sure bayakwazi laba. I've never met them, I've never seen them. Ngizange ngacela even 1 rand. Mina ngangithi ngiyasiza.
Unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe, kodwa uvumile kusudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi le nkampani ehambisa abantu eBrithani njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.
Yayingeki agency
wapha manje
kwakulo muntu, umuntu wakhona wayethi unama-COS wasesithoko la abantu babhadala, but umuntu wakhona kushithi wayengasenawo. Nzamake my brother ngimfonele fen ngasihose ngabengigula sirasi in bengidumba umzimba wonke netukele ne-BP anginamali okwamanje. Aten even change my bank details, anginamali, ngisayidingi imali yakho.
Kukantila labo ababuya kole Brithani ngama-certificate of sponsorship bazithola bephethwe njengezigqili, bethathelwa ingxenye yeholo labo kumbe bengasenamsebenzi sebedubeka ezitaladini. Unkosikazi Khanyisiwe Dube ngomunye ongaselamsebenzi.
Besithi singasebenza ama-hours amaningi umqhatshi uyasehlisela ireyithi yeholo, kodwa ma sisebenza ama-hours amalutshwane ubesikhwezela ireyithi yeholo. So ngibona ngani bekule simenemene, asazi kumbe singancedakala ngoba sihlukumezekile. Ngoba ma sihola imali engayeneliyo asenelisi ukubhadala indleko zerenti kuthi lathi siphile.
Umnumzana Sibusiso Ncube we-Castle Care no-Richard Brithani uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kole Brithani ngoba ngomahala.
Sesizwile ngabantu bekhaya abathengiselwe ilokhu zenu ama-certificate bayabuya khona la bezingasela ama-ship sebexwayisa ukufona around ngicela i-ship, ngicela i-ship. Vele umuntu ebhadala ama-10,000 vele ungavele uze umuntu esithi bhadala 10,000 wena ngiohlutha hayi le yifekhi le uza kubhadalisa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali uphinde umbhadale 10,000 kohle ukucabange kuhle khona lokhu.
Uhulumende kwale Brithani wavumela abaqhathi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-certificate of sponsorship abavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Ugatha lwendaba zasekhaya kwale Brithani home office yelile ukhuluma le-studio 7 kodwa bathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho. Ngimele Studio 7 ngapha eLondon, igama lami Ezra Jesus Bani.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usifake ilanga langomhlaka 11 ngenyanga ezayo ekaLwezi ukuthi kwenziwe ukhetho esigabeni seGood West lakumakhansili amane lapho okulabancintisa ababencintisa ababhubhayo enkayi kusile vungu lezimba. Iphephandaba lobulembe leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi induna yeChimanimani uTimothy Musha useguqule isinqumo sakhe abe siphe esokuthi kuhlawulwe amalunga ebandla le-CCC amabili ahlawule imbuzi ezintathu ngenxa yokuthi bavotela ibandla le-CCC kukhetho olusanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi uWinford Nyoni obehlala elokitsini leMahatshula ufele emzini wentombi yakhe. Unyoni uthiwe yedwa intombi yakhe isiya emsebenzini yathi phenduka yamthola esebhubhile engutsheni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Yes, 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 yes
Zambia. Konke mawa wini opposition party, uma wini lokhu manje. Ruling party kumele bayale bethi ayiwinanga ukwenza ukuthi into phela bayichasisayo le. Abakhuluma into straight bengangumnyeni la.
Ukuthi umnotheli isithuthuka mina asizwe ngaye. Kumele sizwe ngabantu sebezikhulumela. Nothi yena uthi asuke lapha bayitshela picture le emhlanganeni. Ukukhuluma into engasiyo. Kumele sizwe ngabantu sebekhuluma besuke emazweni abagcwele kuwo besiza la. Sebezosebenza ama-industries evuliwe la. So ilizwe selile mali yalo. Yikho ukuze sibone ukuthi amnotheli nesizwe ngaye khuluma isakutshela abantu. Kumele into engasiyo. Akusikho lokho akukhulumayo. Kahle kahle bathathe ilizwe leli njengebhizinisi labo. Just ayevula ama-passport office indawo zonke lezi. Bavulele ukuthi abantu bethathe ama-passport baphume bayedinga imali. Babuye lapho bazothiya imali amabhoda, bathiya imali ama-airport. Bazobhadala i-school fees edurayo. Babhadale ngezibhedlela, bebhadale imibhedha, bebhadale ama-ambulance, bebhadale yonke into. Akulani nto angabhadalayo lapha elizweni. Yonke into siyimali. Yibhizinisi labo nje. Yonke berobha abantu kuthiwa elizwe wathiwa disendat. Yonke into leyo kungahlonipha abantu. Abafuni futhi lokuthi abantu bakhulume. Kufanele ukuthi kuzwe bona. Into ayikhuluma ayiye right kuphela. After 5 years, beligama elesithini besuka betshela abantu ukuthi bawinile. Konke lokho kungahlonipha abantu. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi abantu bazagcina bekubona ukuthi kumele bekulungise ngoba kuzalungiswa ngabantu. Ngoba manje kuyacaca ukuthi khona abantu abakakuboni ukuthi kumele bekulungise. Abantu baza kulungisa ngoba iproblem esibhekane layo le. Ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngilapho kokubulawa iphumi lomadebuti.
Njabalaleli be-studio seveke seliqinisa lokukhulumayo. Hhayi, umuntu uthethe incube uvunyelwe nje ukuphupha. Noma kusemini umuntu uyaphupha, noma kusebusuku uyaphupha, noma engaze iphuphe ezulwini nje, hhayi uvunyelwe mpela umuntu ukuphupha, ilungelo lakhe lokuphupha umuntu. Ma wena ungathi umnankago la oyekhona e-America kukhona okuphathekayo ozobuya ozoza nakho, awushaye phasi kwahle unquthule, ayikho into ezobuya nomnankago ebembekayo. Khona manje senze kwaba waste ngokudla ama-elections umuntu owinile, asithatha wafaka angathi nguye owinile. Lokwaqhaka hayi ushaye phansi futhi ngoba ushaye phansi makuyukuthi vele wena uhamba nezano ubona ngathi umnankago akukhona ozozana kwa hayi cabanga kahle baba hayi ukuthi ingcwethi yezopolitika hayi akubonisi lokho kubonisa nje njengomntwana okugrade 1 mangabe wenza kanjalo akubonisi umnankago angeke azaze aze nalithi asibheje noma ngingalayo nginganayo imiliyoni noma yona le bhiliyoni elihlala lithinga ngayo abantu mina ngithi ngakunika yona ayikho njothi into ezobuya nomnankago kuzoba nalo ubaba lo wathi uchabango lo baba uyishaya inxa zombili ishaya imuva ishaya phambili lo baba ungathi nje la umi khona nje akuqedakala ukuthi kade ume kuphi ngoba ngaso sokho isikhathi ugxeka nje abe-CCC ngaso sokho isikhathi ugxeka uChamisa kodwa ngeke uze umuzwe ekhuluma ngama-election ukuthi ama-election ahambanga kahle ama-election benomkhonyovu phakathi nabantu baye-CCC baboshwa abantu be-CCC bagcwele emajele akakuthi vuloko wakutshela wathi ye amakhosi avumanga amakhosi iwaphi la amakhosi angavumanga ngoba lento yabuya yalungiswa kahle ngoba nina iChabango nguwo uhambe phambili ufuna ukuthi kungangeni ukuthi uthola indlela yokugxeka hayi wena baba hayi urongo wena
siyabingela futhi service yabonga umsebenzi singena abalaleli kuyadumaza kakhulu ukuzwa abantu bezanu besakhuluma futhi beyikhulumela izanu ngani bakhulumele into ebonakalayo iminyaka engaka besehluleka uJoseph Chuma bakhuluma nje kwasemsebenzini hayi ukuthi bakhulumetha amazimbabwe azaba nethemba lokuthi izanu PF government yabo lomnankago wawupresident wabo ikhona into abazoyenza beyenze lamazimbabweni ayikho 40 years isithumaso ukuthi ngabe labo sibe namahloni okukhulumela nje izanu konke sithembi sinyoni bathembisa abantu yesizovula amakampani kobulawayo ayikho into ezoyenzwa izanu ezilong ezibesabambe ukukhetho ngenkani sabambe amazimbabwe ngenkani ukuthi yithi siyasiphethe bethembe amapholisa bethembe amakhoti bethembe yonke into nje abayithembile laba lezekhi yabo abantu bezani ngoba amazimbabwe nasibe abafakayo kwezokhetho ukuthi ngabe kuthiwa bathi babusa nje bavotele kodwa kusala ingane yezimbabwe izohlala ihluphekile as long as izanu PF ingazange iphume embusweni into engakhulula amazimbabwe i-free and fair election ikhetho omthandayo bayi-TPC ibadlile bephuma abantu bezani ngoba vele ngiyeke nge-free and fair bethi badle i-TPC abantu bezani ngayiphi i-campaign
ngiyalibingelela abasakazi nabalaleli kumsakazi we-studio 7 ngifuna nje ukuthi ngiphikise ugawule lo ezogawule umuntu omdala mpela kodwa ukukhuluma akakwazi ugawula ukukhuluma uthi bathi ukhetho aluhambanga kahle bavumelane ukungena laphana gawule ngicela ukuphendula bavumela ukuthi bakuyangise wena ngoba wona wawuzitshela ukuthi uzobusela izwi wedwa uzitshela ukuthi uzasuthi ye uthathe ama-MPs ufake ama-MPs konke idoti yonke kobulawayo emathebheleland north kanti ke bayenza kahle bafaka laroba ku-presidential ikakhulu yikho lapho elaroba khona liroba uChamisa wena gawule okhuluma yimuthulani dlovu kunduna usikhobokhobo
siyabonga studio 7 siyabonga studio 7 cela upresident wethu uEmerson Mnangagwa njengoba ekhona ngapho eNew York khona ngapho akasichazele ukuthi wabonile yini ama-pothole khona ngapho eNew York athe njalo ukuthi uke wezwa yini kunuka ama-sewage khona ngapho akayangeki yini yena nxa ebona amanye amazwe emahle kakhulu izimota zihamba zithelele ngapha eZimbabwe sithwele nzima amanzi ayahamba amanzi akhona akaze ebuye abuye nuka abantu baseZimbabwe kuphela akaze ugeze uzasala unuka kuphela isiwage kuphela ngamanzi angkhona uwanathe ubuye ubulawa yisisu futhi njalo even nanxa umuntu egadini ndizamtshina ehamba nje phezulu kuyasase unuka isiwage usukwazi ukuyosudlula eZimbabwe akayangeki yini ke lawo amazona lawo angapha ephucukile sihlama yamazwe aphucukile lele lethokoza lingaphucuki kuyini athi yinxa yezalo phela yena ukuphela kukwanisayo ukuthi kuphela afaka amapholisa ebegijimisa abantu ethatha izimali ebantwini esenzalo sithwele nzima ngamapholisa sithwele nzima nangezalo phela indlala vele isitshaya nje sithwele nzima amagetsi ayahamba ngapho wayethi ningabona ukuthi inyama nxa sibona emafrijini simfonele kodwa lezo namba zakhe kazithiyanga wayengasinikayo ifoni namba zakhe lezi ngase simfonele yakhe ukuthi inyama siyibona so yena kayangeki yini ngezinto nxa ekhuluma amanga kayekele kungena abafana abancane bebuza
jeje 7 njani masakazethu siyabonga umsebenzi womdlala ngakho elisethulela wona bakithi sesikhathele thina ngendaba zezanu PF wena malaki angikwazi ukuthi ngibabo njani la ungakuthi amapholisa abopha umuntu olecala icala lakhona lihlala ku-3CC kwezanu PF alilamacala khona ngapho la gangada umuntu lina kukhampeni eHarare azange akube lo muntu okwethiwe lathi umuntu ethiwaye muntu ale emgangadini kodwa i-3CC ihambe isavusela amacala ukuthi nje mhlawumbe lathi asengakazalwa amacala akhona khona ivuswa namhla ngoba sokudlula amavoti ake lizame ukubekela abantu bekhululeke sesisesaba kunalokhu zemakhaya ngenxa yokuthi wafika ekhaya mhlawumbe ukuthi lokhuzela uhlubuthi ngoba sisakwazi vele ukuyifuthi kuphi ake liyekele ukuhlukumeza abantu kanti manje la wina la winani lihlukumeza abantu amaphesa nje azikhuluma ngamapholisa singathi amapholisa amaphesa abopha umuntu olecala ukuchuma ngamapholisa into esezinathontshengwa ezibhema inyawo phele ekhristal kanti kukhulunywe enyuzini vele khona futhi amapholisa ezimbabwe asebhema untshengwa adlile okhuzeni anathontshengwa abhema ikhristal abhema inyawo kusese ngamapholisa khonokho asonto ngasiyona naleyo thini libanika ama-50 cents okuthi beyethenga inyawupi ngemva kwayoko sebe siyabopha abantu abangalacala ake lizame ukulungisa izinto aliyangeki nanxa kuhlala kuphumeleaene kuthiwa abantu abathile bayaboshwa abena abantu bengaboshwa kunabo funa ukuzenzekanithwale iziqhwaga lapha akula bantu abakwazi ukuchaya mhlawumpe bekubambe bekuchaya bekutshengisa indlela ngoba khanye layo ikhanda akho libukelile liyavuka
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lingathuki kwezemelika owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela kuluhlu lwabafisa ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bekubandla lama-Republicans usekelo lukaTrump luyisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% kuthi omlandelayo umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulijumi lantathu ekhulwini i-13%. Abanye balesilinganiso sokuphansi kwechumi ekhulwini below 10%. Hayi isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ufikile elizweni lamuhla evela emhlanganweni we-United Nations abanye besola iqula ahambe lalo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe ngokungabi lengatsha ama-structures lenelisa ukuthi lenze ukuthi elezana PF lingangeni si impehla. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangaziwa ngendaba lingaya ku www.voaindebele.com. Ibizo nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama.